wakhathesi ilunga singathula siyafa singakhuluma siyafa singatshengisela siyafa kwangcono sithi sizamile
ngezinye indlela lithi okungayisikufa yikuphi
kakhulu akufele ungasenza ukungasenzi uphume etshele umhlaba wonke jikelele ukuthi akumelanga sidle inyama ngoba odokotela bathi kuqakathekile ukuthi sidle amambatatisi lemvida akungitshele elizweni lasezimbabwe wena uyakwazi emandebeleni thina umhlabathi wethu ngokufuya inkomo namhlanje siyazana nasezimbabwe kuthiwa singasahli ezimbabwe lapha sasile nkampani abakuthiwa yi-Cold Storage Commission eyayibulala inkomo yayiyinumber 2 umhlaba wonke jikelele yekuthengiseni inyama namhlanje sesitele ukuthi thina singahli kodwa yena simbone phakathi kwembizamshina ele mbiza emnyama esidla amangqina esitshwana athi thina sidle imbida imbida yangikhona leyathi sifuna afunde namagwili afuna kuwandle bawo sizawalima ngani kasilamanzi laba esithi balamapulazi balamaploti asithi balemgodi umgodi wangikhona uzawumpompa ngani engenamagesi njalo ukuthi uyethenga imihlanyelo yembida leyo imali yangikhona ngayitholakala ebhenki lapha ngezinye indlela akade funa ukutshela umhlaba ngokuthi uzasibulala sifuna singafuni
wona umhlahlandlela uThamisa afuna ukuwethulela uZulu weZimbabwe kuyiwa phambili lingasichasisela ukuthi umumetheni kahle kahle
hhayi singayichasisela kathesa ngithi uyazi ukuthi kuleli lizweni nxa vele indaba isiphumile kungonakala kazifana lokuthi upresident uThamisa angaka-adressa abantu ebazise ukuthi ufuna benzeni so sizanikela ilanga lakhe lapha zakhuluma nezigalakana zasezimbabwe lapho elizakuzwa khona ukuthi umumethe
umeli wemelika ezimbabwe ohlangane losaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga wamkhuthaza ukubana uhulumende kumele asungule inkulumo ziphatha uZulu weZimbabwe jikelele ezigoqela wonke umuntu kudingwe indlela zokususa ilizwe edakeni eliphakathi kwalo lingathini ngalinkuthazo
thina njengebandla le-MDC akunamuta bakithi lokhu esavela kukhefu silokhu sikhankasa ukuthi akukhulumisane umlotha kodwa kuqakathekileyo yikuthi kumele sidinge umnamlankunzi umnakunankunzi lo ozabuya asincedise ukuthi sine kulolu daba akumelanga abe ngobambe ihlangothi lethu yiliphi ukwenzela ukuthi uma seziphuma le migoqothi ilizwe zalikhipha ngena edakeni kube lula manje basebenzile usehambe waya kukhula izikhukhula zabameli abama kukhetho ngo-2018 badliwa njalo kabala balandeli babo ephalamende yibo athi yena yibafuna ukuxoxisana nabo abesethiya upresident Chamisa onguye owancintisana naye njalo kulobu bufakazi ukuthi waphuma namavuta amangaki so lokhu kuyakhombisa ukuthi bavele bona kabalaqinisa lokuthi bakhiphe iZimbabwe edakeni.